abakhangela ukuthi umuntu okukhangelele ukuthi ebe ngukhomishina ngumuntu ongasolekiyo, ngumuntu okuthi inhlangothi zonke zingaba lethemba lokuthi engaletha, especially umukhangela NPRC ongakhokhelela ukuthi kuveze iqiniso, o independent from ama political parties lama political influences, umuntu oleqiniso, umuntu ongalasayidi alithathayo, umuntu ozakwanisa ukuthi etshele abalamandla kumbe abangalamandla iqiniso, umuntu ozakwanisa ukuthi ethi laloba sokusethuselwana athi mina abantu bangithumelo. Kakufunakala umuntu ozabe sithi yena uhulumeni ngumqhatshi wakhe kufuze ukuthi iZimbabwe yiyo emthumileyo ukuthi elethe ukuthula. So mbona ngazathi ngumuntu an upright person, an honest person, kodwa kathesi ungathi yakhangela ihlupho esilalo yikuthi ithe ibekwa ikhomishini leyi kwagcwaliswa abantu beMpumalanga okungajabulisanga ama-victims, ngoba kufunza ukuthi umuntu lowo ibe ngumuntu ozavunyelwa ngama-victims, okuyinto enganika yikho kathesi. Lakati simukhangela abantu abashortlistiweyo kugcwalisa abantu beMpumalanga ukuthi kwakuthethwa umsebenzi for abantu beMpumalanga ukuthi bezoqeda abantu ngapha eMandebeleni, kanti sokuthethwa umsebenzi for abantu bangale ukuthi kube nganithiwa kulokudala ukuthi kube lokulungisa uhlupho, ngoba ngabe bebesinsi befuza ukuthi commission leyi the number of shortlisted people ibe balanced, so that even kuphuma kuphume kucace ukuthini langapha ama-victims alabantu abazabe bekhona. Kodwa ungakhangela kathesi abantu abakhona ngaba representa iphephetheta kuphela.
Ikhomishini le njengoba ibivele ikhona isenza umsebenzi, kukhona yini okubambekayo emele ikwenze ongathi hayi ngempela isikwenzile?
Okuliqiniso ukuthi ikhomishini le ilokhu yaba khona, akukho okubambeka ungathi sokwenzakele, akukho, not because bayehluleka, kodwa vele uhulumende akabanikeza usekelo lwenileyo. Uhulumende kakusinsiye ukuthi udaba lolu lulungiswe, so mbona ngazathi singabasola, kodwa akukho abangakwenza as long as benganikwanga amathuluzi okuthi besebenzise. Kuyinto nje yokuthi lala lwaza sikwengule lapha, kuzama ukuthi kuthe abantu abasola ukuthi kwenzakala umbhuqazo kunikwe umhlaba impression yokuthi kukhona okusenziwa kungalalutho olwenziwayo. Ngibona ngazathi iliqiniso likhona, yilo iqiniso umuntu wonke ofuze ukuthi ezitshele lona ukuthi asisoze sathola iqiniso, asisoze sathola ijustice, asisoze sathola i-reconciliation le-peace as long as uhulumende lowo edonisa inyawo, as long as uhulumende lowo efake ikhomishini yokuthi kumbambathwe icala.